VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 2 kuNhlolanja 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela uvirus.
Banelithi ngabe umuntu ethimula azame ukuthi imnele ndolo lanye ukwenzela ukuthi isiseyiliyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho lokusebenzisa ama-engcole lamatishu.
Ingcwethi kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukunqabela indlala.
Ngiyakhuthaza ukuthi kulezi ndlela lapho ezinikwa masinyane njengabodingi.
Abantu bathi bayalamba okumangalisayo eZimbabwe.
Impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100, of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni ukuze, for example, i-prostitution.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu kwele China. Omele inhlanganiso le eZimbabwe, uDokotela Alex Gasasira, utshele umsakazo weStudio 7 namhla ukuthi akukabi lomuntu okanya elomkhuhlane lo elizweni kulabo abavela endaweni ezijiyeneyo kwele China lamanye amazwe osokuqhamuke umkhuhlane lo okhanya ungelapheki. Kulabantu abafika inkulungwane ezilijumilane 14,000 abalomkhuhlane lo kwele China. Sokulabantu abalawo kwele Philippines, eRussia, eUnited States lamanye amazwe lapho osokuvinjwa khona abantu abavela kwele China ukuba bengangeni emazweni la. Ukuze sizwe ukuba abantu bangazivikela njani emkhuhlaneni lo, sixoxele ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Elopis Banda.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho kithi lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kahlangani nabantu abaningi abaphapha bevela endaweni esikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu, ye ukhona umkhuhlane njalo World Health Organization isibekile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima bathi ngethuki kakhulu, ngethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane le ithathelana nokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yikuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus yana aphuma ezandleni. Zigezelwani izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Banelithi ngabe umuntu ethimula azame ukuthi imnele ndolo lanye ukwenzela ukuthi isiseyiliyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho lokusebenzisa ama-engcole lamatishu.
Ye, nxa sisikhangele ke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela lezo xwayiso.
UDokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle ezimele yodwa, sixoxe laye ekoBulawayo. Ingcwethi kwezokulima zithi kumele abantu eZimbabwe bahlanyele amabele atshiyeneyo njalo lotshani bezifuyo ukuze banqabele indlala elizweni ebangwa yikuswelakala kwezulu. Ingcwethi lezi zithi kunengi okungenziwa nguZulu ngesikhathi sokoma okungenza ukuthi abantu baziphilise hathi ukuthi bamelele ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Enye yezincwadi lezi ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology obona ngendlela ezibalulekileyo zokuhlenga abantu okubizwa ngesilungu ngokuthi i-disaster management.
Isikhathi sesomiso phakathi kwesikhathi kumele sibe sithola izulu kuyanda esikuthi ngama-mid season dry spells, ukuthi engxenye phakathi kwenyanga kaJanuwari uzibandlela kumbe uFebruwari sithole ukuthi akunazulu ngithi izilimo bese zijija lithi selisiyabuya izulu sokujhile emasimini. Konke lokhu kuzahlala kukhona, kuzabe kutshiyana ngeminye iminyaka kube nganeno, kweminye iminyaka kube esezingeni eliphezulu, ngoba yinto osokumele siyamukele ukuthi sesizaphila lakho. Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadepheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma.
Nxa ukuthi ukhangela ukoma okukhona ukuqaliseke iminyaka le edluleyo, singathi ungathi lokhu kuwesi kulokunye wakho wakubona empilweni kumbe kume njani?
Yes, ke saba lesomiso ngabo 1981-82, khonapho saba lesomiso esifanayo pose ngo-91-92 leminyaka leyana o-2007-2008 kuye kwaba le ndlala enkulu pose igoqele ilizwe lonke. Kuyabe kulokhu kusivakatshela nje koze ngemva kweminyaka emine emhlanu siyaba lesomiso esiphezulu. Kube sokuthupha ndikuthi kwesinye isikhathi iminyaka yendlala ibisilandelani bembili bemthathu, lapho-ke kusuka kudale ubunzima ngoba amandla okuthi sisukume aba malutshwane. Kanti-ke kungaba ngumnyaka owodwa hhayi uyakhube kuvuke masinyane, kodwa ingalandelani bembili bemthathu lingane ukuthi izulu ugcina kuyukuthi impahla yonke ebesilayo isilahlekele, ikakhulu ngasifelwa izifuyo nokuswelakala kokudla. Kwesinye isikhathi kuthina kusenza ukuthi uyagcina usuthengisa ikhuba lakho olima ngalo kumbe uthengisa impahla eyinye eqakathekileyo ekuphileni kwakho, usuzama ukuthi uvale isikhala esesivulekile ngokuswelakala kokudla.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyoni obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende ole-Agricultural Technical and Extension Services. Okwamanje-ke sesilinika-ke uNumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolishini leNational University of Science and Technology.
Kwenzeka le enkulu le isilimazile abantu. Ngiyakhuthaza ukuthi kule ndawo lapho izinyo ebuya khona abantu babalime inhlanyelo le evuthwa masinyane njengabo beans njengebele iyawuthi kuyavuthwa masinyane konkuyana kuyezela ukuthi at least okutholakalayo kuncane kutholakale. Abantu bayalamba ngithebafula kanye ngelanga number two abantu sebelindele lelo hlelo le-WFP okuselizanika abantu okudla ngithole semadolobheni kubi kakhulu.
Nxa sesikhangele-ke uhulumende ujala ukukhuluma ngokuthi abantu bahlanyele izilimo ezingani zivuthwa masinya, kodwa bakwenzi khonokhu, kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenzi khonokhu? Lo
ngibona ngani imeseji mengithi ukwenza kwahulumende kungabe kungamotivethi abantu emakhaya ukuthi bakhangele lezo zilimo ezivuthwa masinyane. Yebo, siyakubona ukuthi ngama-NGO zikazihlabela leyo ngoma, kodwa sibona i-uptake yonelehlelo incane kakhulu. Why? Ngoba abantu maybe ngabakazwisisi, basedinga ukuthi bazwisise ngamandla. So kuhle sihlabele sikuhlabele sikuhlabele, maybe futhi sigcine sesithi ay akube ngumthetho ukuthi phelakala elima umumbu etezi aboshwe nokubotshwa. Nakusho ukuthi umthetho ngomumbu lapho umumbu ovuma khona, but lapho umuntu okulombela ovume khona kalimi isilimo esinjani esivuma leyo ndawo njengendawuthi njengebele.
Singathi kumbe okunye okwenza ukuthi bangalimi ikhonokho okufunakalayo okukhulunywa ngabantu abazingcwedi kwezokulima kwenziwa ngokuthi abantu engxaya basakudli konke lokhu, akunjalo baba Ndlovu?
Kuyinkinga waye bengakudli ngoba safundisa ukuthi sidle khonokho okuthiwa ngomumbu ngemva kweminyaka eminingi kusukisela even before independence. Khonokho ngiyakunanzelela, kodwa ngananzelela sekuthethe o-HIV AIDS ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukudla kwakudala yikho ukudla, and sasikhonjiswe ngabantu abavele emazweni akhatshana ukuthi khonokho besikudla endulo yikho okudla okugcweleyo okuhle futhi njalo. Ngiyananzela ukuthi abantu sengamavile of course ukuthi bayebhula unyawuthi bayokhipha emasimini bathi aluma, kodwa khangela bhotshana ibele liyahlanyela unyawuthi uyahlanyela. Yikhona indlela ngileqinisi lokuthi even lama-university akithi angakhipha inhlelo zokuthi bakwanise ukugida unyawuthi kumbe ukuwuvuna ngendlela ekulezabe zibangela ukuthi abantu balunywe. Abantu abayethandi ngoba bathi kuyaluma kuphela nje.
Umnumzana Everson Ndlovu yincwadi ebona ngokuhlengwa kwabantu eZimbabwe ngesilungu okubizwa kuthiwa i-disaster management. Kusenjalo abantu abalemisebenzi etshiyeneyo labathenga bethengisa impahla bathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe lokoma elizweni lonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abalamba emadolobheni bedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Abanye ngabasebenza kuhulumende lemafekthalini njalo labathenga lokuthengisa impahla emigwaqweni. Omunye wabaswelayo ngumnumzana Mathew Sithole ohlala eGambuzuma.
Becabanga ukuthi vele njengabantu abahlala lapha kuma urban areas abantu ayisebenzela bona behle besincedise manje kukanya vele kabasakwanisi labo ukuthi besinikeze imali owama salaries owama wages alright. Even ama school fees abanye abantwana bethu kabaka besikolo ngendaba naleyo ukudla kwankuna sokuhlupa inyama ngokwayo vele asakwansi ukuyithenga ukudla njengesingwa asakwansi ukuthenga amafutha ngokwawo asakwansi ukuthenga ukulima kwankuna njengoba ubona vele into yel nino leyo akusela iveliphileni lapha so sibona vele izinto zezinzima lapha eZimbabwe asikwazi ukuthi uhulumende ozosenzela kanjani ukuthi elungise into leyo masinyane
baningi abathwele nzima njengaye. Umnumzana John Benure osala eWarren Park 1 eHarare uthi ubunzima obuselizweni sokusenza ukuba abantu bahambe emisebenzini yabo ukuyadinga ezinye indlela zokuphila hatshi okumele bakwenze emsebenzini lowo.
Ama-civil servants bahambe emsebenzini ukuyosebenza bahambe kuyadinga imali ngezinye indlela zabo. For example, yabachaya ama-consultants landan ukuthi baphile ngoba imali yabo kayikwani. So bagcina bachaya ama-consultants, bagcina badu all the other things, bahamba emsebenzini yokuthi ibhathi kuphela.
Umnumzana Kutsayi Bruzile uthi impilo yenzima kakhulu eZimbabwe.
Imali zokulima bayatshontsha, imali engakahulumende bethi ngeyabo, futhi imali eziphiwa abantu eze-social welfare. Abantu kumele bathole lezi mali kodwa kabazitholi ngisho.
Esinye isakhamuzi seHarare othe igama lakhe nguFarai uthi abantu abaningi sebethembele kuNkulunkulu.
You just have to hustle day in day out.
Kufuze sidinge imali amalanga wonke. Akula okulungayo. Wonke umuntu uyakhala. KuNkulunkulu phezulu ezulwini. Siphila ngomusa weNkosi.
By the grace of God.
Osakhulayo uLamek Mandevu uthi abantu kumele bazimisele ukuhambelana nesimo somnotho esibi eZimbabwe.
Things are not real, but it doesn't mean that an entrepreneur has to die because an entrepreneur is
ukuthi izinto zinzima siyavuma kodwa abantu abathengisayo siyacabanga sibone lapho umkhonomi oyakhona. Siyacabangela abanye ukuthi ilizwe liyanga. Ikhuthaza abanye ontanga ukuthi silisane lokuyanga sonke.
Fight this poverty issue together.
Kodwa omunye umama osakhulayo uNkosikazi Faith Murewa uthi abesifazane abaningi bathwele nzima.
Udubo lolu ayisikho ukuthi lutholakale ebantwini omama abasemaphandleni kuphela, lalaba basemadolobheni labo baba affected ngokuswelakala kokudla. For example, singathi impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100 of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebecina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni ukuze, for example i-prostitution, ubusela and all that. So khona kuyaveza ukuthi labantu abasemadolobheni labo baba affected, ayisikho ukuthi ngabasemaphandleni kuphela. And of which masingazakhangela abemaphandleni sometimes liyakwanisa ukuncedana izakhamizi and all that, kodwa masesikhangela emadolobheni kukalutshwane not ukuthi abasemaphandleni kodwa behlanganise bonke abasemaphandleni labasemadolobheni.
Omela ugatsha lukahulumende olubona ngabantu abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Clifford Madurira uthi bahlolisisa inani labantu abaswela ukudla.
Yes, we've started to identify people in every community.
Siqalile ukudinga lokubona ukuthi bangaki abantu abadubekayo emadolobheni. Sifuna ukuthi sibone ukuthi labo abasemadolobheni banakekelwe.
So get under the program.
Liyakhuphuka inani labantu abasela ukudla emadolobheni emaphandleni. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Sizokhangela isiphathelene la kwamanye amazwe ngamafitshane. Yes, sizokhangela isiphathelene la kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malawi uthi uzavimba imigwaqo yonke kusasa eqonda eDelele High Court lapho kuza kwethulwa khona isinqumo sokhetho olwenziwa nyakenye. Kwanqoba khona umnumzana Peter Mutarika. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu alwenzanga ngemfanelo. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million kwele Niger emali kanye leBurkina Faso bakhala ngendlala enkulu okokuthi iningi labo lilakho ubulawa yindlala. Sike sikhangele ke ezamasiko.
Sengana masiva wayesenzi umandla lobaba mkhulu namasiva belobola usenzi.
Ndingathola njani izulu kandaba lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke? Kubekela phambili ngodaba lomendo. Siyakwazi ukuthi kulamantombazana akhala kakhulu esithi asathola umendo ngenxa yokuthi amajaha kungani ngasatholakali. Lamhlanje ke ngilo mfundisi kumbe ngithi uapostle Midian Dube. Baba Dube, siyakuwamukela kuhle.
Siyabonga Dube, kunjani my friend?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ye, nathi udaba abantwana bayakhala laba abasakhula abangamantombazana bathi umendo awusatholakali. Kuhamba njani Dube?
Kulama-problems ambalwa Dube engakhuluma ngawo. Okokuqala ukuthi obaba abekho ezindlini, abantwana abangamajaha abakhulileyo okumele ukuthi bashade abanabantu ababakhokhelayo ukuthi baqiniseke kumbe baqinise indaba yokushada, babe yisibonelo ebantwaneni babo abangamajaha. So abantwana abangamajaha babizi badlalisa abantwana babantu. Okwesibili okulusupho kakhulu wona wona lamantombazana akhanda ngokuthi imendo kayikho, udaba lokuziphatha alusekho. Umntwana oselungele ukubenda umele ahambe njengomama, umele ahambe njengomuntu osere. IBhayibheli lithi othole unkosikazi, ngesilungu lithi he who finds a wife uthole into enhle, kanti bangathi ukuthi othole untombazana. So kuthi ukuthi untombazana umele akhiwe alungisiswe abe ngumama okubonakala elungele umendo. Ayisekho leyo ndaba omama abasela sikhathi lamantombazana abo, o-anti abasekho sengo-anti besilungu, akusela direction ebantwaneni abangamantombazana. So sokunzima especially lapho ebhola esikhona dina Dube, abantwana babhizi baziphuzela amatshwala, balale ematshwaleni, yinto nje akuqedakani.
Manje
amaningi
kukhuqulwa njani kunoko?
Kumele besibhekene ukuthi konakale ngaphi, indaba ilahleke ngaphi, ngoba i-church lesintu especially empilweni yoluntu akwehlukananga kakhulu. Kumele ke sibhekene ukuthi ngitsho nasezikolo, ngoba izikolo azimelanga ukuthi zifundise lokho engathi i-academics kuphela, but kumele kube lokubunjwa kwabantwana, lokubunjwa kobuntu, both amantombazana labafana, kukhulunywe ngendaba yokuqhakateka komendo. Ngoba isisekelo selizwe lonke, isisekelo segaba sonke yimizi eqinileyo. So nxa kungesena mizi kutho ukuthi ikusasa yabantwana, ikusasa yelizwe, ikusasa yendawo alikho. Kuzabantwana yikuthi kuzagcwala abantwana abangalaboyise, abazakhula bengala support, bengala direction. So kuney'nkinga eziningi ezivele kungashadweni la kungashadini kwamantombazana lamajaha Dube.
Ye, ngamafutshane sibili kakhulu, akuvale khonapho baba Dube.
Umuli Dube ake zibuyele emulini yakudala, abantu bachithe isikhathi labantwana babo, baba bachithe isikhathi lamajaha, omalume labo bangene bakhulume lamajaha ngokuqakatheka kokushada, o-anti labomama bahlale phansi labantombazana bakhulume ngokuthi intombazana iziphatha kanjani esilungele kushada. Yeke ulaletwaleni u-expect ukuvuka ujadile. Abanye ngabangena e-church umuntu abesesiba spiritual kakhulu, azakhotha ukuthi kushada kakulani lokuthi ube ngcwelengcwele kakhulu.
Ye, sithathele lithuba ukuthi sibonge umpostoli uMidian Dube. Baba Dube, sibongile, ungadinga kusasa.
Siyabonga Dube ba.
Siluqhuba lapha-ke udaba lwethu namhlanje. Okwamanje-ke sonke isikhathi sabajasi lo Mike Hove.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle zimpapo omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxalo iPhithule Maphosa owebandla elezaphu. Siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule, lapho sixoxe lomnashe Mtutsa owebandla elezanu PF, siphathe udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni. awusitshela umbono wakho malana ngalokho okwethulwe inhlanganiso e-Transparency International yesithi akukatshintshi lutho kweleZimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyaphila buti Mike, ngithande njalo ukubonga ukwemukelwa kuhlelo lanamhlanje. Utshintsho lube khona but for the ways endabeni ze-corruption. Masibheka into zonke nje eZimbabwe ukuze uthole a-basic service kumele umuntu eqale esokole eze efike esigabeni sokudedize ukuthi ethole i-service nje.
Uyazi Maphosa, elizweni kule board yona elenjongo yokulwisana ngalolu dubo lwenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa ingcwethe ezitshiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo. Wena ukubona njani lokhu?
Constitutional and on paper izak i-organization enhle, kodwa ekufakeni abantu abarani izak kulapho okwawonakala khona, ngoba sibona uMnangagwa efaka abantu ngokwazana labo. Sibona isiyedwa ngosikazi ka General Sibusiso Moyo, uLuis Mathanda Moyo, on his own konoko nje uhle kuyicompromise izak, ngoba asithini uBaba Moyo utholakala emele investigator izak. Ngibona ngani into ezaba nzima for umama uthi investigator ubaba. Sibona njalo isetshenziswa kakhulu endabeni zombangazwe lapho esibona besethuselana labantu abangavumelani labo bechiya abantu amele investigator ngendawo ze-corruption.
Abatsha bebandla le-ZANU-PF bona bathi ibandla le-ZANU-PF liyazama ukulwisana ngenkohlakalo elizweni, ukubona njani lokho?
Akulanto abayaziyo ngaphandle kwe-propaganda ye-ZANU-PF.
Kula bantu abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngeke alwisane ngalolu dubo ngenxa yokuthi amalunga yibo abatshontshayo besebenzisa imali kahulumende okungekho emthethweni. Asizweni umbono wakho ngalokho.
Ukhona na umthakathi owake wamaphambi kwesigaba sonke waziqamba ukuthi nguye umthakathi oseqede abantwana babantu esigabeni? Yikho okufana le ndaba kaMnangagwa le government yakhe bethi bayalwisa i-corruption. Kunengi ama-past events e-corruption esiwaziyo e-involve ama-government officials.
Hayi, sikuzwile iphithule qiba uhlelo uphosela amazwi akho okugcina.
Okumele sikwenze njengelizwe ukuthi siqale ukulwisana le corruption into elula kakhulu. Izak ayisebenze ngendlela emele isebenze ngayo. Okwesibili, izak ayinikeze wonke ama resources afunakalayo ukuze isebenze kuhle. Kumele njengamaZimbabweans siqakathekise ukuhlanzeka kwegovernment yethu. Ngitsho njalo ngoba asikaze sikuqakathekise ukuthi siforce umuntu owakhizwa nge-corruption to step down from i-government esalinde ukuthi investigation yakhe yenziwe ngatholakale ngelacala esengaqhubeka. I think ngendlela lezi singaqala ukuthi sibe le effective way yokulwisana le-corruption.
Hayi, siyabonga iphithule. Ntswakazi omuhle, siluqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo iphithule Maphosa owebandlela ezaphu. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubela phambili sikhangela okwenzakalayo elizweni okuthinta abatsha. Uhlelo luqala 8 PM bese luqiba ngo-9 PM kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ukwanele kwanamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Kwamanje ke sizwe ubutuntukameli Nkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu. Lamuntungameli Nkomo, lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi omuhle labalaleli abalaleliyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
namhlanje ke ngingakangeneli zini ngithanda ukubonga bonke labo abathi intshumayelo zakho umsakazi lo msakazo wenu ziyababusisa singathi unkulunkulu angabezela kuhle bonke abantu bakhe labo abalaleleyo njengoba ngisazi ukuthi abanye nje sebelalele okwalesi sikhathi namhlanje ke sizakhangela njengoba ngangitshilo ukuthi ake sithi kuyibuyelela indaba yokukhula komuntu opheleleyo njengamazwi esawathola kuLuka chapter 3 verse 52 lapho sikhumbuzane okufundeka kanje uJesu waqhubeka emhlakaniphini nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu ngesikhathi esedlule sikhulume ngokuhlakanipha langokukhula bomzimba womuntu ukuthi ngokunye kwezinto ezifunakalayo kwezine ubana umuntu akhule engumuntu ophepheleyo namhlanje-ke sibumkhala isiqembu lesi sithi ujesu waqhubeka ekhula lasemseni kunkulunkulu nakubantu lapha kutho ukuthi ujesu kakhulanga nje kuphela wahlakanipha waba lo mzimba omuhle obukekayo kodwa wakhula emseni wabantu lakuNkulunkulu nxa kuthiwa emseni wabantu lakuNkulunkulu kutho ukuthi wakhula wamukeleka njengomuntu opheleleyo ozwisisayo njalo siyakwazi ujesu wayevele elemizwa njengabantu ukuba ukukhula emseni ebantwini kutho ukuthi kumele lawe uzibone uyingxenye yabantu abaphilayo wenze lokhu okukhangelekileyo ebantwini ube luncedo emphakathini ohlala kuwo ungaze wenza engathi ubuntu abusekho kuwe ngithanda ukuthi-ke kulezi nsuku kulelela kithi sizwa indaba eziningi ezitshonisa umphefumulo ngidobhe enye yakhona le okuthiwa ngiyamabhemba into enjalo kayiniki umusa ebantwini ngitsho abantu abanye sebephenduke babazinyamazane kabasakwazi ukuthi baphilisane njengabantu besikwazi ukuthi bakhona abanye abanithi abanye ukudla abanye abangelathando kodwa ngokuhamba kwesikhathi esibona ukubana laba bantu ubuntu abusekho kubo ujesu wakwa nodumo emehlweni abantu baze bamdinga lalapho nxa engekho wena-ke nxa ungekho abantu bathi kumbe mhlawumbe umlwane othi nxa ufika ebantwini baze bathi hawu savelelwa kulanxa bebexoxa behleka kumnandi ungafika wena inxa yokuthi awukho emseni wabo kawuzwisisani labo ubone sebezithulela sebekhuluma ngamehlo abanye bakhangele phansi ngobana bayakwazi ukuthi impilo yakho kayihlangani leyabo awulathando kawuziphathi njengomuntu abanye sezitho laba izikhundla ezinkulu lamabizo abasezibaba emlonyeni yabantu ngenxa abalamusa ebantwini abanye baphanjaniswa yinotho abanye njengoba ngisitho izikhundla angikhathali ukuthi isikhundla sikuphi kumbe ngesombusazwe kumbe ngesani kumbe ngesechurchi kumbe ngesemsebenzini banalo musa ebantwini ukuze ukhule njengomuntu opheleleyo zihlobo ezithandekileyo asidingeni umusa ebantwini sidingeni umusa kuNkulunkulu asiphathise ukuze sikhule sinjengabantu abahlangeneyo abapheleleyo
akuyiphethe mfundisi
baba thixo ingcwele napa abantu bakho abalaleleyo banike ukukhula okupheleleyo bathi nxa sebethole ukuhlakanipha bathole lokubana babe emseni wabantu ukuzwisisana ukuhlalisana batholakale besemseni wakho silondoloze sigcine sila manje zobona phakade amen
lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
singakehlukani wothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje inhlanganiso ye-World Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Incwadi kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukuthi anqabele indlala elizweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.